Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni wethu we Studio 7 ngolesibili mhla ka 21 lwezi 2017. Mina ngiyupraxedis Jeremiah.
Lami u Chris Gande.
Sokwenzakele Chris lapha sokuyinkemenkeme okade kumelelwe izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwelizwe lalezo ezisemazweni. Akubizwa ozwayo, sikhuluma nje emadolobheni lasemaphandleni phakathi kwelizwe lasemazweni womhlaba. Abantu bayajabula, bayagiya ngemva kokwamukela umbiko wokuthi umnumzana Robert Gabriel Mugabe usethule incwadi yokuchiya umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba amalunga edale lephalamende akade seqalisile indlela yokumsusa kusetshenziswa leli dale. Bathe bephakathi kokwenza njalo, incwadi yahle yabuya yaqhushelwa umlawuli wedale lephalamende uSpeaker Mnumzana Jacob Mdenda, ohle wayibala khonapho khonapho. Abantu baqalisa ukweqa ngenjabulo begcwala ezitaladeni kanye lakhona edale lephalamende amalunga la akade ebuthene khona.
Intatheli zindaba ze Studio 7 lazo ziphakathi kwabantu abajabule okumangalisayo bemanzi te asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Abednego Bebe, umeli wedale lephalamende obekhona le eHarare kusenzakala konke lokho.
Edale lephalamende bese kufakwe imotion kumbe ngithi amaphepha akho athi thina sihlale njengedale senze lokho okuthiwa impeachment ngesikhiwa, ukukhipha upresident esihlalweni. Ngenxa yokuthi umthetho uthi nxa simkhipha kufanele kuhlale ama-members of parliament awe-lower house, lama members of parliament awe-senate beyi-joint parliament. Bese sitheke ngenxa yokuthi parliament-ke indawo yangikhona kayeneli ukuthi kuhlale ama-members of parliament kanye lama-senators kanye kanye. Sibe siyehlala-ke e-Sheraton namhlanje. Sesiphakathi ke wokudebater imotion isiqalile ukudebater, kwayafika ke incwadi evelela kuye ke upresident Mugabe etho ukuthi yena hayi usechiya umsebenzi nezizathu zokuthi abantu beZimbabwe kabathabanga. So wasechiya ke umsebenzi ke hawu kuhle kwaba lokuthaba okukhulu kakhulu kumalunga edalela eParliamente, kwaphinda njalo kwaba lokuthaba kakhulu ebantwini nje kazana besizwa khona oko ke izimota bese zijama uta abantu behlabela, hayi kube kuhleke sibili ngoba ubaba uMgabe sechile esihlalweni. Uhlupho ke esilalo kakhulu ke ukuthi njengoba ke uMgabe ube izanu njalo lokubusa izanu, kulo hlupho lokuthi simelele ukuthi sibone ke ukuthi izanu le eseleyo kambe iza kwenza njengomgabe na, ngoba vele bebesebenza laye. Thina nje opposition sithi abantu baZimbabwe sebenethuba ke lokuthi bayenze kumbe balungise lokho okade kube sihlula isikhathi sonke ukuthi bakwenze kumbe bakulungise. Ke sinethemba lokuthi ke hayi kusuka lapha kusiya phambili ke abantu baZimbabwe sebezaba nelungelo ke lokuthi bakhethe lo abafuna abavise ababuse ngomnyaka ozayo ngo-2018.
Sikhuluma nje kathesi njengoba umongameli esechiye isikhundla, sekuhamba njani? Ngubani osenguye obambe isikhundla?
Umthetho ke weZimbabwe ngithi iconstitution entsha ithi yona ke ibandla elilo president ke nxa upresident angafa kumbe achiye umsebenzi ke ibandla lelo elilo president wakhona yilo elizakhetha lo ozaqedisa ke ithemu ka president kusiyafika u-2018. Ungakhohlwa ukuthi bekuvele kulama election ngo-2018 ke okwenzakala ukuthi ke lo ozakhethwa izanu PF nguye osezaqedisa ke ibanga leli eliseleyo kusiyafika ku-2018.
Umthetho uthini ngomsekeli kamongameli, njengoba kwesinye isikhathi sizwa kuthiwa umongameli ngachiya umsekeli wakhe nguye othatha intambo lezi, kodwa siyabona ukubana umongameli ubengasela abasekeli.
Ye, kumqotho lokho ukuthi ke ubengasela abasekeli njalo ke abasekeli yibo bathatha ke isicoco leso nxa echiya. Kodwa ke umsekeli oyabe esele ke enguye okade actor u president engekho kumbe into kade bambe isihlalo u president engekho nguye obamba isihlalo ke okwenyanga ezintathu kumelelekwe ukuthi ke abezani PF bafake lo aba ozaphi ozathatha isikhundla sikaMgabe. So nje wabe ngekho ke uspeaker uhle wanansa ukuthi ke amanyathelo azalandelwa azabe selungisiwe kusiyafika kusiyaphela ilanga lakusasa ngolesithathu.
Akula hungahunga yini elilizwile ukuthi ngubani okhanya ezaba ephethe intambo?
Nxa silandela ke okuphume kuCentral Committee yezano ke ngesonto uthe ukuthi ozathatha intambo ke ngumnankagwa ngoba nguye abamkhethe ukuthi uzaba ngu-acting president. Esingaziyo-ke ukuthi baza kwenza njani-ke ukuthi abe ngu-acting president njengoba bengakayi ku-Congress. Kodwa-ke hhayi sizwa kuthiwa khona i-Central Committee yakhona yiyo eyenza umsebenzi nxa kungakayiwa ku-Congress. Ngilethemba-ke ukuthi-ke umnankagwa nguye sezathatha intambo kuzanu-PS.
Alo ke ngumnumzana Abednego Bebe ummeli wedale lePhalamende oyenkayi ongowe bandla leMDCT ubexoxa ke eseHarare ubesitshela ngokwenzakale khona le edale lePhalamende kungakaziswa ukuthi uMongameli Mgabe usechiye isikhundla lokuthi kuthe kusaziswa kuhambe njani PJ.
Intethele zindaba zethu ze-Studio 7 lazo ziphakathi kwabantu bona labo abajabule okwamagama emadolobheni achiyeneyo kuseHarare koBulawayo la kwezinye indawo seneliseke ukubuthatha ukuthola ithuba lokuxoxa labanye abakade bekhona ngale njalo intethele zindaba yethu uAnastasia Ndlovu kanye lo Gibson Bebe labanye abambalwa uMbathabile Masuku laye uthethe asizweni bekhuluma abanye babo.
He was a revered African leader, but unfortunately he's leaving office the wrong way. Mr. Speaker, I am guided by Section 119 of the Constitution, which talks about the role of Parliament. One major role of Parliament is to ensure that we protect the Constitution. We are a constitutional democracy, Mr. Speaker, and where there is infringement of the Constitution, Parliament has a duty and obligation legally to move in.
Emizola mi promise mkhwananzi siyajabula kakhulu sithi lesi isigaba esitsha empilweni yabantu beZimbabwe uPresident Robert Mugabe ubecindezela abantu okunzima kakhulu eZimbabwe lapha ngibonani sokulethuba lokuthi abantu baqalise impilo entsha siqalise kutsha sibe leZimbabwe kaZulu ebuswa nguZulu inotho yelizwe ibuyele ebantwini inkululeko lemalungelo abantu aphenduke abuyele ebantwini.
Lithini ngamalungelo oluntu lawa awaphambanisayo etshontsha ebulala abantu la ngesikhathi seGugu Round?
Siyamchothoza kakhulu uMgabe ukuthi into azenzayo zimbi kakhulu akufuzanga zenziwe ngomunye umuntu ngomunye ulida njalo thina abantwana bezimbabwe kumele asivumele omunye ulida wezimbabwe ozaba khona ukuthi enze lokho okwenziwa ngumgabe. Never again, we should never allow any leader, any person to do what Robert Mugabe has done to this country.
Uthini ngala amanye amalungu edale lephalamende abalisa uJonathan Moyo o-Ignatius Chombo loSevia Kasukwere okubikwa kuthiwa bathunjwe ngamapholisa akwazakali ukuthi bangaphi njalo nezindlu zabo zadlungulwa libutho?
Laba yibo abantu ade belokhu besekela bepromotha uPresident Mugabe bemiye ngokuthi abelokhu esesikhundleni isikhathi sakhe sesitshayile. Kufuze bathonisiswe nxa bengatholwa ngamakhothi eZimbabwe benamacala babotshwa.
Ibizo nesibongo?
Ibizo Alistair Fu. Thina siyathaba ngalesi sikhathi nxa ukhulu kumbe singathi sangoma nxa sisehla sivumela ukuthi generation ele productivity igeneration esikhanyelele ukuthi iza provider imisebenzi iyo ekhanya izathatha ipawa. So kuyasijabulisa njengamazimbabwe.
Lithini ngalaba ababotshiweyo uJonathan Moyo, uSevia Kasukwere noIgnatius Chombo?
Abantu abanjengaJonathan Moyo, uSevia Kasukwere sitabaye chikurupi labo beke befile ukuthi chikurupi njani njengabantu ababesendabantu ababelwela abantu ukuthi bekhululeka lesi sikhathi sitabahambe labo echikurupi bethonisiswa bebona ukuthi kunjani ukuvictimize ama-advocates ama-human rights.
Samuel Ncube, hhayi akusolisi, akula nto embi yala kula muntu ongasola, konke sivumelana lakho okwenzakalayo lathi sifuna ukubona okutho okuzayo ukuthi kunjani labo singancedakala siyangalo.
Uthi enziweni Robert Mugabe njoba wabulala abantu ngesikhathi segugura hundu.
Hayi hayi lokho angingangeni kubo kakhulu. Sina sifuna ukubona iZimbabwe enja.
Na ngiphithule maphosi. Hayi akusimangazi njoba siyananzelela ukuthi la abantu akade bengamfuni nempathi yakhe bengasamfuni kubangelwa imonakalo awukhozileyo engumongameli. Sihamhlophe Zimbabwe selikhululekile okwesibili sithemba inkululeko le lizayiphatha kuhle ligcine lilondoloze singayenzi lokhane sakwenza ngo-1980 ukuthi sathabele umthakathi ozobamba abantwana bethu ekhaya.
Labo ngabanye babalaleli bethu abakade besemigwaqweni bethakazelela ukuchiya umsebenzi okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe. Bekhuluma lapho lentathelo zindaba yethu ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu.
Umkhokheli wecele le-MDC Mnumzana Welshman Ncube uthi ibandla lakhe liyathokoza kakhulu ngokuchiya umbuso kukamongameli Mugabe, njalo uthi balethemba lokuthi kuzaba lomhlahlandlela ohlanganisa wonke umuntu ozakhokhela ekuthini ilizwe leZimbabwe liphumelele. Asizweni ingxoxo eyenziwe nguNcube elontungameli Nkomo.
Bakithi esintwini ziyaye kuthiwe selitshonile ilanga nxa indoda ade ibambe isikhathi esingaka isidilikile. Yikho ke ungabona ukujabula okukhona ezitridini zeZimbabwe ngikobulawayo ngikhuluma, so abantu kabathabanga nje kabatshayi nje amahuta uthi ya seze wahamba ubaba lo ade sijakadisa kangaka. Yikho ke hayi kuthathiwe sibili sonke sithabile sicelebrate kanje sokuthi ungamba lo ade yinhloko yokuhlukuluza kwabantu usehambile. Sithaba kodwa njalo sine anxiety yokuthi phela ubaba lo bengasebenzi yedwa, bengakwenze yedwa konke khonoku ube kwenza elabakhula bakhe. Abakhula bakhe bonabo yibo abanye asebesala sokumele ukuthi babumbe uhulumende. Bonke bonabo Mnangagwa bebelaye kusukela kudala beyiwo ama-stormtroopers akhe. Yikho-ke sile anxiety yona le ukuthi sinethemba ukuthi bafundile ukuthi ukuba yizikliki lokuhlukuluza abantu kuphetha ngobubi. Kabasoze bakuphinde bazagebha amagoda amancane bathi mthu bakhafulele phansi. Yikho-ke esikuthemba ukuthi kuzayenzakala khonokho.
Obaba Mnangagwa nguye osezaphatha intambo lapha.
I-Central Committee yezano anti imkhethi ukuthi ngiyozathathi lokhu ze ku-constitution ithena nanxa upresident eseresignile uspeaker anganika ibizo lo lika-president omutsha kumele ayenze ukuthi upresident omutsha abe afungiswe abe sonile within 24 hours okuthola ibizo lelo. Yikho ngithe mina bangamnika ibizo lamhlanje kumele ukuthi kusasa bamdingele uMnangagwa abe sonile before this time kusasa. Bangaphuza bamnika ibizo likamnangagwa kusasa formally official lo belazi they must still formally hand it to you. So within 24 hours must be so in it. So kakula sikhala sokuthi kube lo acting or kube lo acting president who was the last vice president wa ectile.
Lo ke ngumnumzana Welshman Ncube umkhokheli wecelele MDC njalo eligqweda elibona ngendaba zesisekelo sombuso obekhuluma icingweni ke le Studio 7 ekwabulawayo.
Enye njalo intatheli zindaba yethu ikhona lapho ecingweni ukuke waxoxa lo Chris singakangeni kuhlelo wathi sizwe asiphathele khona.
Ye okwenzakala ukuthi ngemva kokwaziswa abantu bezimbabwe laba bezekona ke isikhulumeli separlamente umnumzana Jacob Mudenda eyazisa abantu ukubana umnumzana Robert Mkhabe usesayine incwadi abayi-resignation letter ngesilungu sibone kusuka lokuthaba okukhulu njengokusizwa kathesi ngisezihlalabheni halalo njengokusizwa umsindo lo okhona abantu bayathaba bayathokoza kule ntokozo enkulu abalandela ukuthi lakuthaba lizabaphathelani kodwa abakwenzayo nje ukuthaba bechaya izimota bechaya amahuti abaye bayagida abaye banatha amatshwala kuncane indawo
sike sezwa ukubana amapholisa kawabonakali ezitaladeni lapha kunjani ekujabuleni lapha
ye okwenzakala ukuthi okokuqala mfowethu nokuzazi ukuphatha ezimbabwe ilizwe leliyani esingalithina ngesilungu abayithi yi-police state ukuthi abantu abazenzayo zonke bezilokhuzwa bezikhangelwa ngamapholisa ukuthi nxa ungafuna ukuthi wenze nje into okuncane njengoba ungazi ufuna ukuthi dibuthane nje amapholisa abephambanisa abantu kodwa namhlanje okokuqala ke siboneke selokho amabutho athathayo-ke ngeviki epheleleyo amapholisa axhotha emgwaqweni okutsho ukuthi akade kusizakala ukuthi amalanga la edlileke sibona abantu besemgwaqweni behlabela malanga wonke loba nje into leyo kuyinto akade kusizakala kuyinto yezanu p f kodwa isikhathi sikamongameli bekukhanya besesifikile ngabantu abaningi besebesimongameli kahambi kungelani lokuthi ngowezanu p f kungelani lokuthi nge-m d c abanye besibabona begqoke esikile ama-tishet ayezanu p f bejabula kukhanya ngani ukwesaba okwafakwa ngumongameli mgabe iminyaka le ngu-37 khanya ngani wafaka ukwesaba ebantwini abantu saba bebengamthandi ngoba nanko phela ukuthaba kwakhona akwaze kubona kahle ikakhulu lalapho awina khona iwina ngalathiwa ngamasilungu ngama-resounding victory angaze ngibona abantu bejabule kanjani
siyazi ukuthi ekujabuleni lapha njengoba utshilo futhi ukuthi bakhona abangani bayaphuza benatha utshwala kuya-ke kube lo kungezwa lokudlwangudlwangu akula yini
okukhona kwakhathesi-ke abantu bebethaba ngike ngakhuluma nabanye abantu emini namhlanje ibhodabhoda ngoba bengike ngayafika epalamende ngasesiya e-ICC lapho engihambe khona abantu abaningi bebebamangalisa ukuthi lokho kwenzakale isehlakalo lesi akukabi ama-cases abantu abatshontshelayo kumbe ngathi izindaba zabantu abatshontshelayo kumbe abantu abasebunzimeni bokwehlela ibunzima balutshwane kule lapho nxa kulamapholisa ikakhulu nxa sikhangela ngendlela abantu nxa bethala isikhathi esiningi siyale ukubona ngabantu abalimalayo amashopu ebhidlizwa izitolo zabantu zibhidlizwa lokunokunjalo kodwa asikezwa-ke impiko enjalo lapha eHalale okwakhathesi asikezwa-ke impiko enjalo nxa kukhona ngalo khona-ke ngokuzangela iphansi kodwa okwakhathesi-ke asikezwa impiko ekhona abantu abaningi mfowethu angaze ngibone uthando olunjalo abantu bayathandana kulo thando abantu ubona abantu beqabujana abanye beseqelana angaze ngibone uthando olungaka selokho ngaba yimi-ke elizweni lezimbabwe liseseloko ngazalwayo ngibona kanti ukuzo kwabongameli mdabe lokhu kutsho-ke ukuqalisa isiqalo esifitha asingazi-ke ukubana njengoba izanu p f kuyiyele kuyibuza asazi ukubana kuthoni-ke ebantwini bezimbabwe kodwa-ke abantu bayazithokozela bayazijabulela mfowethu kungelanto eziningi eziphambanisekayo
wona amasosha akhona yini ezitaladeni lapho
amasosha yiwo wodwa mfowethu mhlawumbe ngawena lawe wathini ukuba lisosha okwakhathesi ngawe uyazikhuliseni ngoba nxa ungangena ezimoteni lezi ezikhamba abaningi abathi ngamakhombi lawa amasosha angafika xa angafuna ukuthi engabhadali nxa engafuna ukuthi ebhadale abantu bathi hayi ungabhadali siya kubhadalela amasosha okwakhathesi yabantu yibo othandiwe babantu esikhathini esikizo khathesi ahlandwa ngabantu okunye okumangalisayo abantu bathabile bayathokoza bayajabula okunye okungayenzi bejabulela amasosha ngoba abantu babona kanti inkululeko le khona esingathi ngasoli kumbe inkululeko kumbe kuyini bathi kungani kubiswe ngamasosha-ke isikhathi esidalise ukuthi umongameli mgaba azavume ukuthi usesayina abantu okuthiya ngemva kweminyaka eminingi kangaka ekuso
imuli kamongameli mgabe yona ike yabonakala yini njengoba besike seze uyihungahunga lokubana kayikho elizweni
imuli kamongameli mgabe kayikabonakali kodwa esike sakhuluma nabo njengentathelo zindaba bathi bona umama ugrace mgabe usesekhona elizweni lezimbabwe kodwa ngenxa yenhloni siyazi ubana ubethethisa abantu abaningi wake watho wafunga phansi jawathikahle uzabusa azabusela lapho esesifuneni kukhanya ngani inhloni ezimbambileyo kodwa sizathinakuthiwa abantwana abangekhoyo abantwababo yasebephumile elizweni kodwa yena ngokwakhe umama ugrace mgabe kuthiwa usesekhona khonapha elizweni lezimbabwe asazi ukubana kuqiniseke okungakani ngoba besizwa-ke ngabafiki bebundi ukuthi hhayi laye usesekhona elizweni lezimbabwe
leyo-ke intathela izindaba ye-studio 7 ugibson bebe ebesixoxa laye ecingweni eseharare esitshela ngokade kusenzakala lamhlanje
Uzulu weHarare obekuthe nendaweni yeAfrica Unity Square befuna ukulala khona uMongameli Robert Mugabe aze avume ukuchiya isikhundla begcwele indiyabulo ekuthini usekwenzile lokho. Asizweni uMavis Gama esethulelalo lodaba ngokugcweleyo.
Bekuyikujabula ezitaladeni zeHarare ngesikhathi uZulu esemukela umbiko wokuba usevumile ukusuka esikhundleni uMugabe. Omunye walabo obegcwele injabulo kungosakhulayo uNkosazana Sibusisiwe Phiri, yena othi utshone ese-Africa Unity Square uzaphatheka kunhlelo ezehlukeneyo okubalisa imithandazo yokucela umdala ukuba angenele kudaba lweZimbabwe. Kuthi umnumzana Jacob Sibanda yena laye utshengise ukusijabulela lesi sehlakalo sokusuka esikhundleni kukaMugabe sekufika phose iviki abakubutho bangenelayo kudaba lwakhe.
UMugabe ushire vele asamfune angaphenduki asamfune even eZimbabwe sifune vele ukuthi onke amakhosi basitshontshele imali eZimbabwe babambe babangenise ejelini yibo siyafuna kalala kathesi. Then another thing is we want i-transitional government asifune vele iZANU-P F ro-MDC ukuthi igene yoga so sifune iZimbabwe leyi sonke abantu beZimbabwe sibambane sisebenze sonke se-one.
Bekungesifanayo lakuntombi kayise Khumalo, yena obesehluleka lokukhuluma ngenjabulo.
Asiyajabula kakhulu ngoba besesikhathele okwesikhathi eside. Sithokozile ukuba hhayi sesizathola umsebenzi lathi ukuthi sithole ukuphila kahle. Jabule kakhulu, jabulile. Bengingakukhangelelanga kodwa ngendlela le esenzayo siyabonga kakhulu ugeneral ngoba hhayi lathi sesiyaphili sesiyathola imisebenzi ngoba besesikhathele okwesikhathi eside. Jabule kakhulu. Saza besicela ukuthi nje kube izitolo zonke zivalwe nje abantu sijabule kakhulu sibhode sawule sithokoze sitengise ukuthi hhayi sijabulile ngento leyi besesikhathene okwesikhathi eside. Saza nje abantu bonke sithola sijabula sigida nje siyenze nje so.
Ukuchiya kukaMugabe umsebenzi kuza ngesikhathi abebandla lakhe beye bayacela edale lephalamende ukuba lisukumise udaba lokuxotshwa kwakhe ukuba ngumongameli. Amalunga edale lephalamende ebephakathi kokuluhambisa lolu hlelo lokuxotshwa kwakhe uMugabe njengoba baphathi intambo besebeye ewetheleni yeRainbow Towers ukuya kusungula lokho. UZulu okhulumisane lalo msakazo uthi ubonga abakubutho ngokuphathisa ukulungisisa obese konakele kanye lokuba achiye umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama.
Siyambonga ke uMavis Gama lapho silayo enye njalo intatheli izindaba yethu eyeStudio 7 uBenedict Nhlapo ekhona ngale ngaseGoli eSouth Africa. Siyakwamukela Nhlapo.
Ngiyamukela la mina bakuye abalaleli.
Ye. Kumi njani khona ngapho li amukele ngejabule engakanani khona ngapho ngase South Africa?
Into kwezemangalisayo sibili lapho eSouth Africa ngokuqala kubona izano zeZimbabwe zijabule kanje bavale istalada bagcwele indawo yonke abanye bagibela lemoto ezidlulayo. Kunabancane kunabadala bonke bamemeza elizinye bathi lamhlanje yi-independence ukhanye kuzolala sibili kugidwa. Ngiselokishini manje lona ele-Hillbrow manje lapho okuhlala khona izano zeZimbabwe eziningi okulapha yinjabulo emangalisayo abantu bajabule okokugcina. Kangaze ngibona izano zeZimbabwe zijabule kangaka kule-South Africa ngoba bahamba becatha becathela amaphoyisa kodwa namhlanje kume bonke lemuli zabo bathi intokozo enkulu ukuchiya kwaMongameli Mugabe Hlala.
Ye.
Mhlapho uya ungasitshela ukuthi kusenzakala khonokhu kufike njani umbiko nalo ukuthi sokwenzakile abantu ukuthi baze bajabule kangaka?
Kuthema Uma vele ukuqala ukwenzakala kwahle kwaba breaking news kuma stations wonke alapha eSouth Africa kube izinews ezinkulu kakhulu wonke ama stations asakuthwala kuma radio la kuma TV abaningi bakubonele khona abanye njalo bakuthethe kuma WhatsApp kodwa ke within 20 minutes kwenzakala abantu bese bephithizela estrating sebegcwele bechaya inkolo bachaya amahuta kunzima kakhulu lapha kodwa ke okukhulu kakhulu ukuthi injabulo bathethe ama flag kusebusuku kodwa akulela amapolisa abashuphayo lamhlanje akulomuntu obuzwa amathepha bayasho bathi bafuna ukubuyela ekhaya sekezimisele ukubuyela ekhaya ngokusha kwamongameli Gaba esihlalweni
bese ke sezwa ukubana umongameli Jacob Zuma uza kuya eZimbabwe kusasa ukuyakhulumisana lo mongameli Mgabe uhambo lolu lokho likhona na
kuzobanzima ukuthi uhambe loluqhubekele phambili kodwa selungaba khona mhlawumbe kodwa-ke akade bekulanda ikakhulu ukuthi baye kuzwa kahle kahle ukuthi kwenzakalani uyazi ukuthi bekulomhlangano wesathi khona ngase-Angola befuna ukuyakuzwisisa kahle kahle ukuthi kambe kumenjani kodwa lamhlanje omongameli Mgabe sithiye phansi sihlalo kuzoba nzima ukuthi bazame ukulandelela lolu daba ngoba izinto seziseklini abebekwesabela abakele-South Africa njekuzume nguye okhokheli isathi kumgcini mhlawumbe esathi kumanje bekukuthi mhlawumbe kungaqhubeka kuthatha isikhathi eside kungalungiswanga kweZimbabwe ungadala inqushunqushu bese kusiba lodlame oluba khona kube njengoba manje izinto sezikahle kangaka uzulu ephokozile umongameli Mgabe sethiye phansi isihlalo ngithemba ukuthi lowo hambo ngaselukuzukuba necessary okwamanje
kodwa-ke abakwemukeleyo incwadi leyo abacabanga akula abalokuthandabuza na ukuthi engxenye incwadi leyo uyibhale ebanjwa ngamandla
manje konke abantu abavele uludaba ikakhulu isiphatha amandla makhuluma leyo siphatha amandla lapha kwele South Africa besivele zisithi zizamelela abantu beZimbabwe benze njengokwenzakala kwabo njengoba lesi simemezelo size siphuma kubakhokheli bephalamende akula muntu ose-raise any concerns ukuthi kungabe kuyisimemezelo samanga wonke umuntu uthi isimemezelo esivela kumongameli ngoba siwe ngendlela e-official ngakho-ke kukhanya siyemukeleka bobanje njengoba umongameli ozuma usazofuze bazwisise kahle uhulumente wezimbabwe bathole ngokusemthethweni ukuthi soshole sisimemezelo siphume khona kodwa ebantwini abasesitratini ngabasayingeni le bathi ngabayingeni ukuthi kuhambe njani kwaze kwafika lapha abakuthabelayo kuphela ukuthi okokugcina sebekhululwe ngemva kwe-37 years babeka njengabantu akade beboshiwe bengakhululekanga bathi okwamanje sebekhululekile yikho kuphela what matters okwamanje
ye manje udaba lwamaphemithi-ke luza kuqhubekela phambili yini njengoba sekumi ngalolu hlobo
siyazi ukuthi amathemithi la anikezwa ngenxa yokuthi kwakule ngishumiso yeZimbabwe kwabuya kwaba lesikhona isikhathi sokuthi akula msebenzi economy ime kabi iSouth Africa ibilokhu yangezelela ngeminyaka emlutshwana ikhangela ukuthi ma izinto zilunge ekhaya abantu bayabuyela kodwa kwamanje yoba sazi ukuthi basa-aplaya isimo sizathatha isikhathi ukuze silunge njalo le cabinet isivumile vele ukuthi amathemithi akhona manje ayingezelwena iminyaka engu-4 ngithemba ukuthi lokho kuzoqhubekela phambili kodwa iSouth Africa okwamanje siza kuqala ukukhuthaza manje abantu bezimbabwe benisa ukuthi babuyele kodwa njengoba kuzothatha isikhathi ukuthi umnotho ulunge uvele kuzafanele ukuthi bangezelele sithemba ukuthi usouth africa lizakwenza njalo kodwa ibikubeka kuqasevele ukuthi ngamathemithi esikhathana ukuthi izinto zingalunga izafuna ukuthi abantu bezimbabwe babuyele la ephila elizweni labo njengomuntu wonke
umcabango bani kulowo okuthwana na uzathatha osededelwe umnumzana Mugabe umnumzana Emerson Mnangagwa
abaningi lapha uma ukhuluma labo isikhathi sonke abayingeni ukuthi ngubani ongenayo bathi bona abebekufuna ukuthi umongameli Mgabe afune esihlalweni bathi ezepolitiki sebezinikela kumabandla aphikisayo le bandla elibusayo lezanu p f ukuthi bakulungise ukuthi kungena njani kodwa abakuthoyo abakukhuthazayo ukuthi noma ngubani ongenileyo kungasaphindi futhi athiwe amandla abe ngangamgaba kungasaphindi futhi athiwe ayenziwe lokho izanu p f ekwenza umongameli Mgabe ukuthi bezenzela santando bafuna ukuthi umuntu ozongena abe umuntu ohlonipha amalungelo oluntu umuntu ongenayo okwazi ukuthi ufanele aphume kodwa kuqakathekileke batho kwamanje okusemqokayo ukuthi umongameli Mgabe usephumile lo ongenayo bafisa ukuthi abekwazi ukuthi angavela kwenze lokho ibutho
labantumhlapho sikubambe kancane lapho isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye sibonge kakhulu yelo bekungu-Benedict Nhlapho ise-South Africa silugqiba ke lapha uhlelo igama lami ngu-Chris Gande lilale
ngile themba lokuba lilukholisile uhlelo lwethu lwalamhlanje ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.